Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sasa tiya njengabatsha sizabe singena njengokukhuluma kwethu kuma platform zakheneyo sizabe sithengisela ke ngendaba ye yama bond note.
Abenhlanganiso ezizimele ezigoqela eTajamu kasesijikile campaign lezinye bakhangelelwe ukutshengisela eZimbabwe grounds kusasa bekhonona ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama bond note.
Hayi abafani laba bantu ngendlela eziningi ezijiyeneyo. UFidel Castro akazange abe lokuphazamisa okukhulu okufana lokwenzeka leZimbabwe kusukela ngo-1983 kufika u-1987.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukufika kwele Cuba lamhlanje elanda kuyakhalela uzulu walelo lizwe ngokubhubha kukamnumzana Fidel Castro owayengumongameli ngomgqibelo. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizonde ziganunwabo ngokwethulwa kwama bond notes eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eTajamu kasesijikile campaign ibandla leMDCT lele Zimbabwe People First elikhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru lezinye bakhangelelwe ukutshengisela eZimbabwe grounds kusasa bekhonona ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama bond notes. Umnumzana Obed Gudu isikhulumeli sebandla leMDCT uthi bafuna ukuthi uhulumende abekwazi ukuthi kabayifuni imali le eyethulwe uzolo iyethulelwa uzulu. Umnumzana Gift Ostalos Siziba olilunga leTajamu kasesijikile campaign utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bafuna umnumzana John Manguja usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe achiye umsebenzi njalo lo hulumende alungise konke okuhluphayo elizweni.
Sasa tiya njengabatsha sizabe singena njengokukhuluma kwethu kuma platform zakheneyo sizabe sithengisela ke ngendaba ye yama bond note.
Ye, so ukutshengisela lokhu nxa usithi kuma platforms lawa uJohni liyabe sezitaladini yini?
Ye, sizabe sezitaladini kusasa. Amapolisa sawayazisa ukubana ke siyabe sezitaladini mhlaka 30 incwadi yahanjiswa emapoliseni.
Ye, amapolisa athini ngakhonokho?
Amapolisa akazange esiphendule. So thina njengabantu abalandela imithetho yelizwe iconstitution ukwazisa kwethu kwanele so saqhubekela phambili. Thina lapha sithengisela ukubana uhulumende alalele ukukhuluma kwethu njengabatsha ubana-ke amaphepha la abafakileyo akulalutho azalwenza ukulungisa ilizwe njalo futhi sikhuluma ukubana-ke uJohn Scarred Mangudra
uhulumende ke limtshelani ngakho konke lokho like lakhulumisana la yini?
Njengokuqala umele uhulumende uJohn Manguska sayenza la umhlangano simazisa ke samtshela njalo ukubana uma bengalaleli saqhubekela phambili sitshengisela. So lokhu kuyikwenza ngemva ke kokukwemizamo yethu ukubana sibazise ukubana ke lawo maphepha wasiwafuni.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba olilunga lenhlanganiso yeTajamu kasesijikile campaign. UGibbs Dube Studio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU othi yena amalunga enhlanganiso le akhangelelwe ukuthi lawo azatshengisela izitaladini kusasa. Umoyo ugcizelele esithi ukutshengisela kwamalunga wonke aweZCTU kuza kwenziwa ngolwesihlanu loba nje amapholisa engavumi ukuthi bakwenze lokhu.
Sibona ukuthi la ama-members ethu nxanye azaphatheka kukhona kokuzenzakala kusasa. Kodwa-ke thina owethu umkhosi ngowamhlaka 1 December loba nje sesithole izincwadi ezivela emapholiseni ezithi azisivumeli ukuthi siyenze ama-demonstration ethu. Sisakukhangela ke lokho ukuthi singenza njani singaqhubekela phambili yini kumbe siye emadala emakhoti siyacela ke imvumo ukuthi siqhubekele phambili ngama demonstration yethu ikho sikukhangeleyo nje kwamanje
lingangena ke ezidaladini lingacela ngemvumo leyi pho kungenzakalani ngokubona kwakho
esikubonile esikhathini esidlulileyo kuye sibone ama-members yethu ke bochwa sibone bechaya belinyazwa okumangalisayo yikho esingani siyakunqabela kodwa asikwesabi siyezama nje ukuthi singakunqabela ngayiphi indlela ama-members ethu ke akujayeleke lokho yikho esesikwazi eZimbabwe ukuthi silamapholisa ayenza udlame sesibajayele so yikho esikukhangelayo ukuthi singanciphisa ukungakanani ukuthi abantu abakhithi bengaze balimali.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Ukutshengisela lokhu sekucunule ibandla elibusayo eleZANU PF elithi abantu laba abazama ukususa ibandla leZANU PF lomongameli Robert Mugabe esikhundleni ngodlame. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma kudalela eParliament exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Zingqondo zamakhiwo abantu abafuna ukusibulala kuphela abenza into enjalo bemobilize abantu bethu ukuthi bacabange into enjalo ngoba ama-point besilawo from kudala esebenza kuhle akuzeke kube le mpambanizo kanti kuyini osongiwathinta ngama-point notes lawa awe-$2 lawe-$5 kodwa nje kunabanye abantu abangafuni ukuthi masenza into enhle ezenza ukuthi uzulu impilo-ke iqhuqhuke ibe lula njengoba i-cash ivele ngani sihlule emabhanki nxa sebona ngantu asesithole i-solution ekulozi into bona sebefuna ukubulala ngoba abafuni ukuthi abantu bahlaliseke singahlaliseka basibona ngantu hhayi ngenxa sebehlalisekile sebezayekele uhulumende kamgabe le-ZANU P F kubusa ngoba sebehlalisekile so babele kubezama ngamandla ukudistabilize umeka shuthi kona awuhlaliseka kwelakithi lapha umoya omubi
ye kodwa bakhuluma abanye bathi kathesi nje nxa bebona sokuyi-1-2-3 ezitaladini la
abantu abenza njalo yibo abantu kumele bebotshwe bona labo ngoba bayaphambanisa yibo abantu omele bekhangele kulokuthi abantu laba bebethi bona bafuna ukuyademonstrator kabahambe bebopha ngoba i-citizen arrest is allowed kabahambe bebopha abantu bona laba abasebefaka i-red ku-port note yethu thina sikwazi i-port note ye-$1 kumele uhambe lani so nxa ungathola umuntu esenze i-rating ule mvumo wena njengomhlali walapha eZimbabwe ule mvumo wena njengomuntu o-concerned ukuthi umthathe lo muntu umbophe.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale leParliament ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Zulu wakobulawayo umanyene lozulu wakwele Cuba ukulila owake waba ngumongameli wakuqala walelo lizwe umnumzana Fidel Castro besithi ilizwe lakhe lasebenza kakhulu ekuletheni inkululeko eZimbabwe njalo abangeke baqala ukukhomba okubi abathi kwenziwa ngumuyi ngoba kungalinganiseki lenkululeko kunye lemfundo abayifumana ngesandla sikamuyi. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umthwakazi yena uthi ulahlekelwe ngoba ilizwe ukuze lithole uzibuse ngempela uCastro kunye lebutho leCuba ngaleso sikhathi bazinikela ukufela iZimbabwe bebambene lomuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo lapho ibutho leZipra elafundiswa ngempela ezombutho lezombusazwe balahlela iBhunukude bathatha uzibuse. Umqondisi wenhlanganiso yeUmthwakazi Heritage Trust, umnumzana Prince Zwide Khumalo, uthi ngempela uCastro wasebenza nzima lomqabuko ukukhulula ilizwe.
Siphakathi kokukhala okukhulu ukulahlekelwa ngumuntu onjengaye. Abanye bangamangala ukuthi hawu sikhalelani ngumuntu omhlophe, kanti-ke wasebenza kakhulu ekukhululweni kwaleli lizwe. Ngomunye wabakhokheli bamazwe engambona ebambe ihlombe likababa uNkomo emfundisa ukuthi isibhamu sisetshenziswa njani ukuze akhokhele amabutho okukhulula lelizwe iZipra forces.
Uchaze ukuba uCastro lebutho lakhe bafundisa iZipra ukulwela ilizwe ngempela, baphinda bafundisa inenyi ukuba ngababalisi.
Labantu abethu ngemva sesikhululekile, abanye bahambile bayafunda khona le ukuba ngodokotela, njalo abanye bafunda ukuba ngababalisi. Yinto enhle kakhulu le yayisebenzayo ilizwe lelo ukuthi likhululeke. Fidel Castro sizahlala simkhumbula.
Evumelana lokhumalo umnumzana Brian Hlongwane, owafundiswa ezombutho kwele Angola libutho lika Castro, uthi isithombe sikamqabuko lo Castro simkhumbuza izolo yakhe.
Ngohlanga ka Cubans ngisuka eZambia ngisiya i-training yami. Engakulandzelelayo sive siya eAngola. Babe senza yonke into yabo ibe into ejengisa ukuthi baplanile yonke uhlelo lwabo, bahlelile ukuthi kuzahamba njani.
Ethi bafundiswa ezombusazwe libutho leCuba, njalo kwakuyisikhathi esinzima, njalo ibutho leCuba lalize ngobunenyi.
Basifundisa ama-strategies ukuthi sizayilwa njani impi, sisilwa sithembeni ukuthi silwa silisane ipolitics yangkhona umpolompolo. Sasithi umpolompolo. Sasifundiswa iMarxism leLeninism, Friedrich Engels, lo Karl Marx, leLeninism eRussia.
Umeya weCouncil yakoBulawayo umnumzana Martin Moyo yena uthi lapho ukhumbula uCastro umkhumbula ngesikhathi sempi ngoba wayelusizo kakhulu ngaleso sikhathi.
UCastro thina simkhumbula ngesikhathi sempi. Wayelusizo kakhulu kuZipra. Sise Zambia babe sinika i-material support, ukudla ikakhulu ithukela. Remember legwayi sometimes got stocks and stocks.
Ethi uCastro bayamhlonipha njalo bayamqakathekisa noma esekhotheme.
Umuntu esasimhlonipha simqakathekisa.
Uchalimani wezaphu ezansi eMandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi bona njengebandla uCastro bayamhlonipha kakhulu, njalo bakhala labantu beCuba.
Zipra forces izipra enengi yatrainwa nguFidel Castro, sithola konke nje uncedo lwalufanele luncedise izipra ngezombangazwe ezempi. Sathola i-training, sathola lezikhali, bathola nje izinto eziningi ezijiyeneyo, even ama-doctors.
Ngaphandle kokunceda eleZimbabwe empini yalo yenkululeko ukusisusa embusweni wabahuquluzi benotho wabamhlophe, lathi ilizwe selithole uzibuse eleCuba laqhubeka liphathisa ngendlela langenhlelo ezehlukeneyo. Uhlelo olwaba ludumo luyilolo olokufundisa ababalisi. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Silokhu sikudaba olufanayo, umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukufika kweleCuba lamhla elanda ukuyakhalela uzulu walelo lizwe ngokubhubha kukamnumzana Fidel Castro ngomgqibelo. UCastro waba ngumongameli weCuba kusukela ngomnyaka ka-1959 eze egenqule uhulumende owayekhona ngaleso sikhathi, wazosuka esikhundleni ngomnyaka ka-2008 esejiyela umna wakhe umnumzana Raul Castro. Umnumzana Castro ube ngumuntu ohlonitshwayo kakhulu emazweni amaningi asathuthukayo ezwekazi le-Afrika lele-Latin America ngoba waphathisa kakhulu empini yokuthola uzibuse ogcweleyo. EleZimbabwe leCuba ngamazwe alobudlelwano obuhle obusukela ngesikhathi ilizwe lilwela inkululeko. Ziningi njalo izizalwane zeZimbabwe ezafundela imisebenzi etshiyeneyo kweleCuba egoqela ukuba ngababalisi labodokotela. Imizamo yokukhulumisana lommeli weZimbabwe eCuba umnumzana Ignatius Mudzimba yehlule. Kodwa uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda, wambuza ukuthi uqakatheke kwanganani uCastro embalini yeZimbabwe.
UCastro bekaqhatha ngawo kulizwe leZimbabwe ngalizimelele lodwa ngokuthi nga ukhangela izwe leZimbabwe njengelinye lamazwe asathuthuka kumbe amanye amazwe ayevele ave aphuma ekubanjelelweni ngokubuswa ngesikhathi secolonization ukwasengathola izibuse uFidel Castro ube ngumuntu oqhatheke kakhulu ongumunye wabakhokheli abalutshwane owancedisa amazwe amaningi kuze kwazi le-Afrika ukuthi athole uzibuse ophelele lanxa bengazange bafundele kuye ukuthi abantu bazibusa ngaliphi uhlobo. Kodwa wasiza kakhulu izwe kwazi le-Afrika lamanye amazwe akubo-South America ayedinga uzibuse ephuma ekubusweni ngamazwe aphesheya afana labo-Britain, labo-France, labo-Spain.
Zikhona izizalwane zakwele-Cuba eziningi ebezimzonda uCastro zisithi unguntando kayiphikiswa ubebusa ngodlame. Nxa sikhangela siqathanisa lo mongameli Mugabe, bakhona abamthandayo bakhona abamzondayo. Singathi ngabantu abahambe belanayo yini nxa sibaqathanisa?
Hayi, kabafani laba bantu ngendlela eziningi ezijiyeneyo. UFidel Castro akazange abe lokuphazamisa okukhulu okufana lokwenzeka leZimbabwe kusukela ngo-1983 sifika u-1987 ukuthi kwakukhangela ukuthi abantu kulo hlangothi lwethize lelizwe obelisuka luchaywe kumbe abantu bahlukumezwe ngendlela ephakeme kakhulu. Sibuye sikhangela ukuthi uFidel Castro akazange abe ngumuntu othi hayi yena uyabopha abantu, uyabulalela abantu izindlu njengalokho esakubona kwenzakala kuMrambathina, njalo kazange asebenzise njalo ukhangela indlela yakhe ngayo esingakuthi ngama-services abantu elizweni lakhe ukuthi ilizwe bekungelakho ukuthontshwa. UFidel Castro ubeselatshwa ezibhedlela ze-Cuba ngoba wakha izibhedlela zikaZulu njalo ezikwazi ukusiza impilo zomuntu wonke. UFidel Castro izifundiso zakhe ama-university akhe afundisa abantu besayensi ababuya bazonceda iZimbabwe, amadokotela akhe kuze kube le khathesi esesanda kuphuma embusweni kumbe ngesinye isikhathi emhlabeni jikelele kuzwekazi le-Afrika bekuthi kungenzakala inkalakatha yodubo oluhambelana lezempilakahle. UFidel Castro ube donator ama-services ngakuthi imisebenzi yabodokotela ukwedlula amazwe wonke jikelele azedlule United Nations.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma lo Studio 7 ecingweni ekwelebhilitani. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe-The Connection sixoxa lozulu ngohlobo lwemali yephepha entsha eyama-bond notes. Liwasebenzisa njani lapho elikhona? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa inani labathelelwa igcikwane lengculaza lisehla emazweni awe-Europe, kwele Russia inani leli kalehli lokho liqonga ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% ngomnyaka, njalo lo nyaka leli nani lifike laba yisigidi. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli olandelayo wele Melika uMnumzana Donald Trump usekhuthaze ukujeziswa kanzima kwalabo abatshengisela besola ukukhethwa kakhe abafunyanwa betshisa iflegi yelizwe lapho betshengisela, lanxa umthethwandaba weSupreme usithi abephuli mthetho ngokwenza njalo. Abakumsebenzi wokucula lokusakaza abavame ukugijimela ukufaka umsebenzi wabo enkundleni zebulenjini ezifana labo iTunes labo SoundCloud, kodwa isizalane saseZimbabwe sesifuna ukuguqula lumcabango. UMnumzana Onaisho Niwa ongumqondisi wenhlanganiso yenkundla yebulenjini yokusakaza ibizwa ngokuthi Capital 263 usefuna ukuthi abaculi loba abasakazi abeZimbabwe bafake umsebenzi wabo enkundleni yakhe le ebulenjini. Uze sizokunenge inkundla yakhe le eCapital 263 osekuyindlela elula kakhulu ukusiza abakumsebenzi abadabuka eZimbabwe. Ushoniwa uxoxe lo Mike Hobe owe Studio 7 echasisa kabanzi ngabakwenzayo.
Capital 263 yi network yama podcast. Yeah, ngama podcast apho ngoba under one branch network name. I reason yama podcast lawa khona kumbe i network leyi khona ukuthi kula bantu abaningi sengathi ungakhangela ekubha izinto ezibhalwayo ama blogger running zakhona. Bayabele lento ababe befuna ukuyexpress.
Yini eyayenza ukuthi uqale le nkundla yobulenjini?
Bela kudala ngumuntu othanda ukukhuluma. Bengingumuntu oyenza i-debate, oyenza i-public speaking. Ngabona ukuthi kulabantu abaningi abasebekuma different jobs angakwanisi ukupromota that particular talent. Then ngabona ukuthi singabambana singabantu abaningi abalama different areas akhona. Ingakwanisa uku-expressa. The whole point of Capital 263 is to give people e-ability yoku-expressa izinto zifuna zona.
I-Capital 263 ihlukana kanjani lezinye izinkundla zebulenjini esifana labo iTunes le SoundCloud?
I-Capital 263 iyabisebenza izinto ezinjenge SoundCloud le iTunes. Abo SoundCloud labo iTunes ngama aggregator. I-Capital 263 singayilinganisa nge maybe iGimlet Media, NPR kumbe iCBS. Abo SoundCloud ngama tools asetshenziswa ngamabandla njengathi abo Capital 263 ukuthi sikwazi uku-uploada izinto zethu. Ngizabona ukuthi amashow wonke aseCapital 263 azaba available ku-iTunes ngesifitshane saphongalele lesifuna ukusithatha izinto zethu kuhle kuhle.
Kumele babhadale imali na?
No, bonke abantu ababuya ku-Capital 263 ababhadali imali yabo as for now ngoba sisisa ku-building phase.
Laba abafisa ukufaka umsebenzi kule nkundla yobulenjini kumele baye
lingasikontakta ku ADM inku at Capital 263 kumbe lingathumezela i-email ku capital263@gmail.com and then we set up a meeting lapho bafake i-description yakho nokuthi babe kufuna ukukhuluma lokwani lokulokuni lethi yabe le communication.
Hello ke ngumnumzana onayishoniwa umqondisi wenkundla yobulenjini yokusakaza eCapital 263 ubeqoqa lo Mike Hobe wa Studio 7 eseHarare. Lanxa imali yohlobo lwama-bond notes sethulwe elizweni isisetshenziswa, ikomiti yedalela ephalamende iphakathi kokukhulumisana lozulu undawana zonke zelizwe ibuthanisa imbono yakhe ngodaba lwemali le. Abanye abathengisa amafutha ezimota babikwa besehlisa isisindo semali le, kodwa lamhla kukhanya inengi beselebuyisele njalo isisindo semali le salingana ledola leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Marco Banda, saqala ukumbuza ukuthi udaba lwemali le entsha eyama-bond notes ulubona njani.
Udaba lama-bond notes kukhanya ungani kobulawayo lapha engikhona kukhanya ama-$2 ikaningi, but ngingaba lawo ngazama ukuthi ngibhodabhode nje ngifuna ukubona ukuthi abantu bayamukela. Ngasenzama nje ukuthenga izinto ezimbalwa ebantwini abathengisayo ama-fruits. Bona bathi ngibabuza ngibaqhubela imali ngikhupha $2 i-bond note. Babe beyiyamukela besithi bona kabala nkinga layo ngokuthi bona abathenga khona emsikeni wabo wezithelo bayiyamukela njalo. Ngase ngisuka ngayathenga nje ukudla e-supermarket kweyinye, ngafika ngabaqhubela futhi ngifuna ukubona ukuthi siyasebenza yini. Kwakhanya ngami bayiyamukela kungela nkinga. Ngasuka ngayathenga nje nge-US dollar, ngabe ngitshintshwa-ke enye ingxenye ye-change yami ngama-bond coins lami ngaba ngiwayamukela nje ngisebenzisa njengensukwini.
Lapho osebenzisa khona imali, isisindo sakhona bakuhambisa njani? Kuyiyo yini i-1:1 ekhulunywa le?
Lapho engithenge khona ye kuyiyo sibili i-1:1 engiyisebenzise khona. Awukabi labantu abayiyehlisileyo kumbe abatsho nje ukuthi kuyi-rate. Akula lapho engisengike ngahlangana lakho. okwamanje.
Siyabona ilokho irate ifanana yini kumbe sizabona isisindo sesiwile?
Ngokubona kwami kuyabe sokusiya ngokuthi abantu bayithakazelele kanjani. Bangayithakazelela njengama-coins nje, bayithabele imali leyo mbona izahlali injalo, kodwa kungaba lokunye ongani kuyakhathaza abezitolo bengasayiyamukeli kumbe sebefuna ukuthi ufake enye imali phezulu kwe-bond coin ukuthi uze uthenge, then mbona yikho okungahlupha khona ukuthi abantu bayagcina sebeyiyala. Kodwa okwamanje okwanamhla ngokukhangela kwami, hhayi abantu bayiyamukela ezitolo, nalaba abathengisayo ukudla bakhanya iyamukela.
Alo-ke umnumzana Marco Banda, isakhamuzi sakoBulawayo, bekhuluma le Studio 7 ecingweni sesizinda koBulawayo. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde ziganunwabu ngokwethulwa kwemali yama-bond notes. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Badla amahabula beZimbabwe abaseSouth Africa ngokwethulwa kwama-bond notes ekhaya. Iningi labo lithi kuzaba nzima ukuthi baphenduke eGoli ngemva kwekhisimusi njengoba abamabhasi labomalaitsha sebekubeke kwacaca ukuthi abasoke bemukele ama-bond notes lawo. Abaphila ngokuthenga impahla kule South Africa besiyathengisa ekhaya bathi kwethulwa kwama-bond notes kuza kwenza impilo yabo ibe lukhuno kumalisayo. Labo abesebevula amabhizimusi ekhaya bathi sebezavala njengoba izinto ezifuneka kulawo mabhizimusi zithengwa ngamarandi, kanti bona bayabe bethengelwe ngamabhondi okuyinto enzima ukuthi umuntu awantshintshe athole amarandi emali enkulu. Abanye bathi amabhondi la azasiza kuphela uhulumende lesiphalamanda zakhe njengoba bona yibo bodwa bayabethola imali emabhanga uZulu yena ephiwa leli phepha. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana uthi ama-bond notes la azakwenza kube ingozi ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Awukhethelekile useBotswana useSouth Africa ukuphi, kuzoba nzima nge-festive season ebuya. Uzohamba ekhaya ufike khona ngale, sekumele ma uhamba uhambe unemali, ule budget unemali yangaphandle ongeke uyitshintshe, ngoba ma uyitshintshe uzoyifuna back after that festive season uyiswele, ngoba balutshana abantu ababe samukela ama-bond.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu esabela ukuthi ama-bond notes la azadala umonakalo omkhulu kwezomnotho njengalokhu okwenziwa ngama-bearers checks.
Siyamukele ngenhliziyo ebuhlungu kakhulu, ngizathi ngama-bond paper ngoba ngithi inotho, ngoba liphephe lingakavalwa into engathengiyo ma ungaphumela ngaphandle kwelizwe. Ake nintshele nje abantu beZimbabwe bonke bephila ngokuphumela ngaphandle besiyathenga izinto bezothengisa elizweni bazawodangani.
Unkomazana uthi inyathelo likahulumende leli lizabhidliza impilo zalabo abaphila ngokuthenga lokuthengisa njengoba abakuthengisayo uvela phandle kwelizwe.
Kuzoba buhlungu, impilo izoba nzima, ngoba lithe lisungulwa nje lelo bond note kwezinye indawo kwatholakala ukuthi irate ibingasafani, khona kwathiwa izobe lingana 1:1. Njalo kuzoba nzima kakhulu ebantwini abenza ama-imports and exports, ngoba kufunakala imali yangaphandle utshintsha ama-bond notes ebe ngama-US noma yiphi imali yangaphandle ukuthi ukhone ukuyothenga.
Umnumzana Jabalala uthi okunye obakhathazayo yikuthi uhulumende kazanga zihluphe ngokufundisa abasemazweni ngale imali yakhe entsha, loba nje sazi ukuthi yibo abaphethe umnotho welizwe ngokuthumela ekhaya.
Asekhona ama-fake lile one day lisebenzile. Sesibona abantu sebe namafake njengabantu abangaphandle, basenkingeni enkulu kakhulu. Njalo ekhaya thola umuntu ethwele irandi esikhwameni, ethwele idola, ethwele ibond coin, ethwele ibond note, ethwele iBotswana pula, konke kuthiwa kuyasetshenzwa.
Omunye weZimbabwe umnumzana Msobho Dliwayo uthi ufikelwa kwesaba nxa ecabanga ngamabhondi lalokhu okwenzakala ngesikhathi sama-bearers checks.
Siyabonga Benedict Nhlapho ngodaba olwethule useSouth Africa. Isikhathi kasavumi ukuba sisonke okwamanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande, ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa ke lokuthi lingasibamba ku-www.voandebele.com. Lilaye. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.